sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithatheleli thubake lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 Ntulikazi 2023 ngukhasikhethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
He has arrived home, so we are going to Brasad Church for a very short service.
Inkulungwane lenkulungwane zabakhonza ezayoja zihlangabeze isidumbu sika-Archbishop Ezekiel Kuti esifike eHarare lamhlanje sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ekuqaliseni kwayo nale inyanga.
Uhulumende uvumile sibili ukuthi abantwana abazithweleyo babuyele esikolo, but mina ngokwami angikamboni umntwana ozithweleyo esiye esikolo, angakuboni ngamehlo lokhu.
Libi kwalokho eliqonga inani labafundi besigabeni seMathebeleland South asebebanjwa ngamandla ukuthiyela isikolo endleleni. Kuthi obeyisikhulumeli sebandla le-MTCT uMnumzana Witness Dube usephumile kilo esiya kwelibusayo eleZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabakhonza ebandleni lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Assemblies of God Africa Zayoja loba Forward in Faith FIF isibuthene esilindweni sendizamtshina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare zizohlangabeza isidumbu sowaye ngumkhokheli walinkonzo uArchbishop Ezekiel Kuti obhubhele kwele South Africa mhlaka 5 yonale inyanga kaNtulikazi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abuya ngokuningi amakhulu ebandla leli ehlabela egida ekhumbula impilo kaReverend Kuti ehanqe umgwaqo osuka enzikini edolobho leHarare usiya esilindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport. Ukuthi obhubhele kwele South Africa ekuqaleni kwayo nale nyanga wakhokhela leli bandla okweminyaka engamashumi ayisithupha nantathu, okwenza abanye becabange ukuba lizakwesifileka ukuma limanyene sengasekho. Ekhuluma esilindweni sendizamtshina unobhala jikelele webandla leli njalo izikhulumeli salo uMnumzana Michel Nyambo uthi laba bacabanga ukuthi ibandla leli lizadabuka phakathi ngabazilutho.
Usefikile ekhaya, siza kuya eBrayside enkonzweni. Sisuka lapho siza kuya endlini lapho abekwe khona. Okwakhathesi abaholi bezayoja Forward in Faith Ministries yibo abaphethe ubukhokheli bethu.
Uqhubeke sithi ukuthi watshayehlele indlela eziningi esiza kwenza ukuba ibandla leli liqhubekele phambili ngomsebenzi loba esetshonile.
Well, of course we were all under him as the leader of the church.
Sonke besiphansi kwakhe njengomkhokheli webandla. Nxa wawulandela ibandla lethu, libandla elilenkonzo endaweni zonke. Inkonzo yethu iphethwe yi-National Council leZayoja Executive. Yikho lapho ekhona yasebenza loba nje engekho yena ngokwakhe.
Omunye olikholwa kubandla leli uMnumzana Ebhedi Mpofu uthi wafunda okuningi ngempilo kaGuti.
Usitshengisile vele ukuthi umuntu kumele ahlale impilo i-straight, ahlale impilo engayenzi izinto ezingalunganga. So sina sifunde okuningi ngoba wangumuntu ongafuni izinto izono.
Okwenza abaningi bathandabuze ngodaba lobukhokheli bebandla leli ukuba amabandla afana le-ZCC agcina edabuke phakathi ngemva kokubhubha kwenkokheli eyasungula ibandla leli. Ukunje ibandla le-AFM selinamacele amabili ngenxa yokudonselana kwenkokheli. Okwakhathesi uNyambo nguye okhokhela ibandla leli esithi iqhuza le-National Executive yabandla leli liza kutsho ukuba ubani ozathatha isikhundla sikaGuti. UGuti ubeze leminyaka elikhulu 100 wathethelwa yingwe ngomnyaka ka-1923 mhlaka 5 Nkwenkwezi. Waqala inkonzo yezayoja ngomnyaka ka-1953 yona eyasabalala yaba semazweni adlula ikhulu. UGuti esebenza lebandla lakhe wasungula isibhedlela seMbuya Dorcas eseHarare kanye nekolishi ele Zimbabwe Ezekiel kuthi university zeku ubhubhele kwele South Africa njalo uzabekwa eZimbabwe loba nje abebandlaleli engakazisi ukuba uzabekwa ngaphi njalo nini kubikwa kuzaba lomkhosi omkhulu ozakwenzela enkundleni yeRufaro Stadium yokujabulela imisebenzi emihle eyenziwa ngugudi esaphila. Melithi kuseven mihle eHarare ngumndodolozi Ndlovu.
Kube isikhulumeli sebandla le-MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube, ubiwa sephumile kilo esiya kwelibusayo eleZANU PF. UDube uveze lokhu encwadini ayilobele umkhokheli we-MTCT, umnumzana Douglas Monzora. UDube uhle waphanga waya emhlanganeni weZANU PF okade usenzelwa eCentenary esigabeni seMashonaland Central namhlanje. Ubonakale emfanekisweni ehlezi lo mnumzana Blessing Chebundo, yena ke onguye okhokhela abantu abasuka kumabandla aphikisayo besiya kuZANU PF. Emhlanganweni munye oweCentenary, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana akhankasele ngokuthula lapho ekhankasela ukuthola usekelo kukhetho oluzayo olukamhlaka 23 Ngcwabakazi. Ekuqhubekeni kwemikhankaso yamabandla ezombusazwe elizweni jikelele ngale mpelasonto, ibandla le-CCC libika ukubana lizaba lomhlangano omkhulu wokukhankasa kusasa enkundleni yeDulibazimu eBite Bridge esigabeni seMathabeleland South. Kuthi-ke abezaphu bona bakhala ngokuthi amapholisa avimbe ukuqhutshwa komhlangano wabo ngokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho eKezi eMathabeleland South lamhlanje. Libikhwa lokhe liqonga inani labafundi besigabeni seMathabeleland South asebebanjwa ngamandla okutshiyela isikolo endleleni kusukisela ekuqaliseni komnyaka ngozibandlela kusiya ngohlangula lonyaka. Babikwa baphose bafike amakhulu amane asebetshiye isikolo ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukuzithwala lokwendiswa bebancane. Iningi labafundi laba ngabasemaphandleni ensiza laseMangwe. U-Albert Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umbiko wethu lwengabogatsha lwezemfundo ezansi emaNdebeleni uveza ukuthi ukuzithwala kwabafundi, ukwendiswa bebancane, ukuswelakala kwemali lokunye ngokunye osekudale ukuthi abafundi befulathele isikolo. Abafundi abangamashumi amahlanu lantathu 53 ngakade bezithwele kuthi abalitshumi ngabashiya isikolo besiya kwenda. Unkosikazi Thando Mawuba ongumsekeli kanobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi lanxa umthetho uvuma ukuthi abafundi abazithweleyo baqhubeke ngezemfundo, iningi ngaliphindi liye esikolo ngemva kokukhulelwa.
Amankazana ikakhulu ayabe esezithwele. Uhulumende uvumile sibili ukuthi abantwana abazithweleyo babuyele esikolo, but mina ngokwami angikamboni umntwana ozithweleyo esiye esikolo. Angakuboni ngamehlo lokhu, ngisakuzwa nje ukuthi kuyenzakala, but angikamboni umntwana oya esikolo ezithwele.
Uqhubeke ethi ingxenye yabafundi laba asebejiye isikolo ngabafana asebekhulelwe izidakamizwa.
Abafana bame kube besiya eGoli kumbe besiya esitekejeni, kwesinye isikhathi bezihlalele nje. Abaningi ongontanga khonokho kuncane sekusiba bhizi ngelobu tshwala okuthiwa yinjengo. Isikhathi esiningi bayabona isikolo sesibabambelela ngoba babefuna ukwenza ama-peace job ukuze benelise ukuthenga amatshwala lawa.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazane lamantombazana A Women Development Association of Zimbabwe Waters, unkosikazi Sethekele Cabangu, uthi ziningi inswelo zabafundi bamaphandleni.
Abanye babo bagcina bezithwele, abanye bayabaleka baye emazweni, abanye babaleke bayogcina sebezihlalisa nabotshekesha ngoba abanye basuke bebalekela isimo sasekhaya ngoba bayahlupheka. Abanye babo bashiyekiswa isikolo indaba zokuthi abanazo izinto ezifaneleyo zokufunda, abanye baswele iincwadi zokufunda, abanye baswele ama-yunifomu. Ziningi inswelo zabo abanye abakwazi abakwanisi lokubhadala ischool fees.
Njengenhlanganiso uthi kukhona abakwenzayo ukuze laba bafundi babuyele esikolo.
Sike saba le program yokuthi sifinyelele bonke labantwana laba abangamankazana abangasayi esikolweni. Abanye babo babekulangazelela ukubuyela esikolo, kodwa abanye bawabona ukuthi vele umuntu wangkhona sezibone ngathi impilo yakhe seyiphelele kwendeni kuphela.
Umbiko ogatsha lwezemfundo uveza njalo ukuthi abafundi abafika phose amathuma ayisikhombisa 67 bajiye isikolo ngenxa yoduko lwemali. Unkosikazi Gugulethu Mkandla, umqondisi wenhlanganiso enakekela abantwana eliseho Memorial Trust, uthi bayancedisa abafundi abaswelayo.
Sibabhadalele ama-school fees, abanye abangabe bedinga o-stationery nama-uniform esikolo, siyabancedisa khonapho ngokubapha kwenzela ukuthi kungatholakali isizathu ngekhaya ukuthi umntwana akahambanga esikolo. Besikhulumisana labadala ukubakhuthaza nje lokubakhumbuza ngamalungelo abantwana, ukuthi onke umntwana ulelungelo lokuba sesikolo, njalo abantwana akumelanga bahlukunyezwe kumbe behanjiswe emendweni.
Kumaviki asanda kudlula, abafundi besabelweni seMandebeleni bagale njalo ngemango emide abayihambayo lapho besiya esikolo, besithi kuyadinga ukuthi kwakhiwe ezinye izikolo ukuze abafundi baqhube izifundo zabo beseduzane lamakhaya abo. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke yelani singene ke esikhathini sesigabe esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba eziphathelane labesifazana kuhlelo esilophiwa nguSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla siqhubeka ngokucubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Sixoxa labesifazana abazancintisa kulolu khetho bemele amabandla ehlukeneyo. Asizweni ukuthi silawuphi umhlonitshwa lamhla.
Ngizingelela lonke zakhamizi zempophoma mzikikazi constituency. Ibizo lami nguSihle Muzenda. Isibongo sami sokuzalwa ngesakonyathi, iphuma ngapha eMatopo eKezi kuvillage kuthiwa yiLubhangu.
Mina ngikubandla ele Freedom Alliance. I-Freedom Alliance libandla elikhokelwa nguSamukele Radebe kanye lo chairman u-M Ndebele.
Ngiyi one of ama candidates kuma MPs awempophoma mzilikazi constituency. Mina ngingumfundisi, ngiqhuba ubufundisi ngisebandleni okuthiwa iGlory Embassy, ibandlela chiwa ngumkami wangichiya ngikulendima namanje ngisasekhona. Ngingumfundisi nginjalo ngitholakala ngilapha kupolitics. Ngiyazi abanye abafundisi abaningi bayabaleka kakhulu uma ukhuluma ngendaba zepolitics bekublue tick nxa ubasendela ama-messages. Siyakubona laseBhayibhelini, siyabona kulabo ana ababebizelwe emathempelini bengasuki ethempelini bame ngathi ngama-priest. Ngibona futhi siyabona omama abanjengoDibhora ababebizelwe phandle kwamathempeli.
Okuyikho kwakufuqayo ukuthi uncintise kuyini njalo yisigaba osijayelewe yini ukuthi ukhulele khona.
Ekusukumeni kwami ngifuna ukutshintsha, ikakhulu uma ngikhangele ama-youth ethu this time. Ku-constituency sincwaba abantwana. Abantwana abasithiyayo ngabantwana bethu esibazeleyo. Ingakho ikakhulu okokuqaleni ngizakhangela ama-youth lawa afayo because of ama-drugs. Ngizele ngingumama. Ngiyabazi ubuhlungu bokukhulisa even abantwana bengaselabo baba as a widow. I've experienced all the pain.
Kubuye njalo sikhangele i-structure esendlini.
lapha abantwana baphuma khona ngibona ngathi okunye okuhlukuluza abantwana bakuthola phakathi kwezindlu esihlezi kizo umama lo baba uthole ukuthi abahlalisananga kahle kusuka kube lenzinswelo eziningi endlini thola umama uhleli ubaba uhleli thola ukuthi abantwana they are dropping out of school this time votelani mina umuntu wesifazane ngithembisa ukuma laye kuzaba la women empowerment ngakhohlwa ugogo nabo ngiyababona ugogo basebunzimeni ama bills amanzi ngapha abasebenzi sikhulumisana lo councilor ukuthi kubonakala ukuthi kanti ugogo bangayizwa kanjani ama bill amanzi angathi enzima even lakithi isayizi zethu ningakhohlwa labo baba labo abayibo inhloko zemizi ngithe ngihamba-hamba ngingena ngabathola obaba abaningi noma kungela msebenzi kodwa bayazisebenza uthola ukuthi bayenza ama-projects abo ready kodwa abaningi bekhalakhala ngokuthi hhayi kusuka nje kusilele lapha lalaphana because of ifundi athemba ukuthi mina ngiyabizwa nguNkulunkulu engibizela ukuthi hhayi kube le-transformation inguquko onke umuntu esale ele peace elo thando elo joy ama depression esuke ebantwini nxa ngikhuluma ngempophoma mzilikazi constituency ngikhuluma ngempophoma ngikhulume ngemabuthweni ngiyethatha u O square wenjube imachobane le part of intumbane uD laphana imzilikazi sithi ingubo yenja siphinde sithi thorn groove Sukumani mhla ka 23 August lihambele evotela umama uSihlu Mzenda votelani umuntu obizwe uNkulunkulu kuzolisiza
leyo bekuyingxoxo lo mfundisi Sihle Mzenda umanyathi ozancintisa ukhetho lokudinga ozanela impophoma mzelikazi edalele parliamente yena ekubandla le Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sikhuluma labesifazana abazancintisa ukhetho oluzayo abavela kumabandla ehlukeneyo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
ephuma ke enkundleni yethu usithandekile Mhlanga udedela kuChris Gandhi yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi uSenis Banda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo namhlanje ngiyabengelela abalalela
sizwa kuthiwa lilohlelo lokuthandazela ilizwe phambilini kokhetho ungasichazisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani
silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele singathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe besikhangela ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenza ezinye izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula njalo thina sithi sonke singabomakhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayedlula kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngehola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ongathandaza labo ubusu ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi ezifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini asile silabo ebulenjini lapho bezimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso iFacebook silama Twitter ukuthi umuntu angaposta sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona labo amabhizinisi abanye asebepostile sebekhona abayehlukeneyo ama-journalists sebekhona ade beposta ukuthi ayibe sithandaza sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthula.
Wona umumo unjani nxa liqathanisa lesinye isikhathi nxa kuzaba lokhetho? Udlakela olukhona luningi kakhulu yini nxa likhangele kumbe lunganeno?
Thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi abantu sebexabene abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale kungangcono siyenze lokho esithi uvikela ukuthi kungenzakali. Kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula. Sinzwile upresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula, simzwile labe opposition bonke abe opposition akulalo yedwa esimuze esithi kube nokuxabana. So kusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula. Ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone labo bethandaza yona liyani i-5 minutes esiyicelile bethandazele ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakhuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula. Ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho into nje edinga ukuthi imzuzwana emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele. Inkosi Sibusiso.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Bonge kakhulu Chris labalaleli. Ngiyakhola ukuba lakhona ngapha e-Studio 7 lizokwenza ama 5 minutes lithandazele ilizwe leZimbabwe ngo-1 o'clock wenu khona ngapha e-Washington. Siyabonga Inkosi Libusiso.
Lo ke bekungumfundisi uSimisibanda ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye linani.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7 yeye Voice of America esakaza ise-Washington DC. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders of Baltimore Preto ukhuthaza abalandeli baleli qembu ukubana kababuye ngobuningi bezosekela leli qembu nxa lapho lidlala ngendlela ethembisa ukuba lonyaka lingaphakamisa isicoco seligi elagcina ukusiphakamisa ngomnyaka ka-2006. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders izemukela eManyikata Diamonds kusasa ngesonto njalo uBrito uthi kuyisifiso sakhe ukuba abalandeli baleli qembu baze ngobuningi enkundleni ukuzolibukela.
We need the fans and we need the supporters and this game.
Siyabadinga abalandeli, siyaludinga usekelo lwabo. Akusikho ukuthi lomdlalo uqakathekile ukwedlula eminye, kodwa sikufisayo ukuba batshengise usekelo lwabo ngokugcwalisa inkundla igcwale phambi.
Iqembu leLenders lizangena kumdlalo wakusasa lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo elilemiklomelo ngama-33 lanye 31 njalo ukudlala kwalo sekulethe ithemba kubalandeli balo ukuba mhlawumbe lingaphakamisa isicoco seligi sona elagcina ukusithatha ngo-2006. Kumidlalo edlalwe namhla kwisigaba seCasablanca Premier Soccer League, iqembu leGreen Fuel linqobele Dynamos nge-1 kanyanga seKipo, iqembu leYada linqotshwe nge-3-1 ngeleChicken Inn ngaseBaobab, iqembu leCranbourne Bullets linqotshwe nge-1 kanyanga ngeLemkezi Platinum Stars eNyamunga, iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2-1 ngeleRentals eLuveve, kuthi iqembu leCape United libe ngutshikilobhanqa leleTriangle nge-1-1. Iqembu eliphakamisa isicoco nyakenye leFC Platinum lizavakatshela emalahleni ukuyadlala leqembu leWange kusasa ngensonto. Njalo umqeqeshi walo uNomen Mabheza uthi ukhangelele umdlalo onzima kakhulu.
Siya eWange njalo akusoke kube lula ngoba baqale bengadlali kuhle, bedlala bengakibo, kodwa khathesi sebedlala kuhle kakhulu.
Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo. Iqembu leSheshamu lizadlala neBlack Rhinos naseBad ukuthatha ukuthi iqembu leSimba Bora lizadlala leleze PC Caribe ngasePaupamba. Sikhangele umdlalo webhola lokuqhaka odlalwa ngabesifazane. Umqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wokuqhaka uRopa Fatso Mtsauki uthi ukhangelele ukuba leli qembu lenze izimanga kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leSouth Africa ensukwini ezilandelayo.
Sikhangelele ukudlala sithole impumela enhle singapheleli kumidlalo eziba nxa kusenza sibe kumaqembu amane ahamba phambili emhlabeni jikelele.
Umncintiswano weNetball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni leCape Town elizweni leSouth Africa njalo uzaqala mhla zingamathumi amabili lathobami nembili kuyona le inyanga kaNtulikazi. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaPool A ndawonye le-Australia, iTonga kanye leFiji. KuPool B kule-England, iMalawi, iScotland kanye leBarbados. KuPool C kule-Jamaica, iSouth Africa, iSri Lanka, leWales. Kuthi KuPool D kule-New Zealand, Trinidad and Tobago, Uganda kanye leSingapore. Ngokwesibili kuba ilizwe leZimbabwe liphatheke kumncintiswano wezwe zomhlaba emdlalweni webhola lokuqhaga labesifazane njalo ngo-2019 liphutshelise endaweni yethobami nambili yemidlalweni ephutshelwe kwele-England. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo namhlanje abaculi bethu silomculi wengoma zomdumo wezokholo ozibiza ngokuthi ngumaka D odabuka eSanzukwi ePlumtree kodwa ehlabela ekwele South Africa. Nangu ixoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7 ngesingile yakhe entsha.
Igama lami lokuzalwa nguKha Khathele Nkomo, ngizalelwe ePlumtree ekulima mangwe. Istage name nguMakadi. Ingoma isingu track, ingoma eyodwa, ingoma yakuqala ebizwa ngoZingandiza. Kusho ukuthi ke ngikhangelele ukwenza i-album ensukwini ezilandelayo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami utholakala kuwo wonke ama digital platforms. Uyatholakala kubo Amazon, Spotify, DistroKid, Apple Music, iTunes, TubeBuddy, bo TikTok uyayithola, Facebook, YouTube and many more. Usho ukuthi ubhala Zingandiza and then search iyavela. Abangathanda ukuxhumana nami ngitholakala kule number ngise South Africa 0027 78 775 7441. Ngiphinde ngitholakale njalo ku-email ethi makadi.art@gmail.com. Kusho umakadi ngu-double M, double makad.art@gmail.com. Kuma social media ngitholakala ku Facebook Makadi, YouTube Makadi, Instagram Makadi, TikTok Makadi.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engingawachiyela abalandeli ngawukuthi ngokuzithoba nangokuzikhandla uJesu uma ekhona konke kuyalunga.
Ngilethemba lokubali ukholisile umculo wethu walamhlanje, umculi wethu uMaka D sesethula lapha isingulo yakhe entshantsha esachisayo. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili. senza ukuthi okathesi ukuthi sivalelisane sihlangane singabaphilayo libe lempela sonto elithukela. Igama lami uProphetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.